lingale tshona njani mthakazo muhle Zimbabwe muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje mhlaka 3 January 2021 happy new year zulukandaba igama nguMike Hove namhla kuhlelo silo blessing piri uSomas Bizimusi osakhulayo owenkampani ye Don Minteiro bayathengisa impahla yechineyo egoqela isichathulo kanye lamasutu uPiri uzasitshela okunenge ukuthi njengosomabhizimusi ubone njani umnyaka ka 2020 Piri, ngiyakwamukela kuhlelo nanti udaba olukhona umnyaka ka 2020 uhambe njani
Ngiyabonga. Ngithemba la uyavumelana lami. Umnyaka 2020 ubunzima. Uyabona le pandemic le COVID-19 yenze ukuthi ama businesses ethu abengazathi ayihlanga phansi.
Umkhuhlane we COVID-19 yalo uhlelo lwe lockdown luphazamise njani indlela ophatha ngayo ibusiness yakho?
Njengoba abantu bevalele ezindlini, sibona ukuthi ukuthengiselana lokuthengisa kwethu bekungayisiko esasikufuna. Ngamanye amalanga zero sales sibe lenyanga yonke singathengisanga lutho. Lokhu siphazamise kakhulu. Sibona ukuthi uhlelo lwe-lockdown beliyalisa imshado. Kusho ukuthi thina besingakwanisi ukuthi sithengise amasuti.
Njengebhizimusi, kukhona na elikwenzayo ukuthuthukisa ibhizimusi lenu ngalesi sikhathi. Umhlaba wonke usalwisana ngalo mkhuhlane.
Sithethe ithuba sisebenzisa i-social media njengoba sisazi umuntu onke besezindlini. Besezindlini wonke umuntu ebesebenzisa ifoni yakhe. Abantu bebethola ku-social media. Sabona kulungile njengebhizimusi encane ukuthi lathi sihambe ebantwini sihambe njani sihambe ebantwini through i-social media sithethe isikhathi sokucreate ama-marketing strategies safaka ku-social media ukuthi abantu bebone ukuthi lokhu sakhona lokhu sisathengisa ama-studio njalo sihle sathatha ithuba leli ukuthi njengoba abantu bebeyalisa ukuhambe esemadolobheni but amabhizimusi bebevunyelwa ukuthi behambe bekwenza i-production lani sithethe ithuba lokuthi abantu besi-invite ezindlini zabo besi-invite ema-ofisini abo ukuthi sihambe siyabameasure phenduke ku-factory lungisa masuti sesibahambisela ama projects la.
Siyabona ukuthi umnyaka ka 2020 sephelile nangu 2021 usefikile. Phakathi inside. Njengosomabhizimusi osakhulayo, ufisa ukubona izinto ezinjani ezilapho ukuthuthukisa ibhizimusi lakho ngomnyaka ka 2021.
Into esidinga lusizo from uhulumeni ukuthi esize lama packages, lama stimulus packages ukuthi siphenduke lati back to our feet ukuthi sesiqalisa production. So usizo from ukhulumende ukuthi esinike ngibeni ama small loans ngibeni ama stimulus packages ukuthi siphenduke lathi ebusinessini
hayi zulukandaba sithanda ukubonga u blessing piri ngokungena kuhlelo Lawe mlaleli ulakho ukusipha umbono wakho nxa ungumuntu ongisakhulayo phosela amazwi akho ngiyakunxosa uhlelo awusitshela ukuthi umnyaka ka 2020 uhambe njani njalo ufisa ukubona inguquko enjani elizweni kulomnyaka umnyaka ka 2021 thumeza umbono wakho ku WhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318 isikhathi isesesiliwe ngumangoyo izulukandaba silugqiba lapha uhlelo lwabatsha Lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo uhlelo The Connection ngolwesibili 8-9 PM zulukandaba olivalelisayo ngiyenjabulo igama lami nguMike Hove mthokazi omuhle Zimbabwe omuhle happy new year bye bye